amadokotela sizwa ukuthi amadokotela asoze abhadale ngoba ukuthi amadokotela lawa ngiwo bahlale ethu maningi futhi ngala ngekho asisoze sisuse omunye umuntu uza silungisele ukuthi sibane ukuthi impilo yethu ihambe kuhle. Obogogo ngale ekhaya bahamba ukubona odokta, abantwana abancinyane bafuna ukubona odokta, so ngabe singabhadali amadokta kuyabe kuyi-big problem.
Kodwa sizwa ukuthi imali yenu sifikile, imali yabodokotela, kutsho ukuthi sebeyaqalisa yini umsebenzi?
Abasozi baqalise ngabanganikwanga ngoba nayifikile imali ingafikanga kulabodokotela. Akusaze kutsho lutho vele. Sifuna ukuthi imali bayinikwe babe layo first, nasebe layo first. Yikho sesitiya kabahambe bheke emsebenzi ngoba akulunganga ukuthi umuntu asebenze angathi imali yakhe. Amakhampani lapha amaningi savalile antshi akwazi ukuthi lawo amadoktar lawa abasoze bafuna ukuthi basebenze bangela mali babasebenzela lutho banganikwana lutho bafuna ukuthi basebenzele imali bale muli ezokuthi bafuna ukubona ukuthi babe lazo even e-Christmas laphana kade bangala mali. So abanye abantu bahamba e-Christmas bona bahambe e-Christmas akutsho lutho vele.
Manje ukutsho ukuthi nxa kusasa beyithola njengoba sizwa ukuthi abatholile ama-pay slip kuzahamba njani?
Mina ngikutshele ukuthi ayiso mali. Imali siyayizuza ebhenki. Ngaba ngaphakhi imali singaboni i-confirmation, yes, kuyabe ku-right. But i-pay slip iphonkuwe iphepha kunje.